Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 6 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla leli bazawukhomba olotshwala.
Is it political? So directive elegal. What a directive. Elethwe nguye Emmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usenze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto welekhinya ngokukhethwa kuba ngumongameli. Yena wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga owanqotshwayo kulolu khetho.
Masikhangele ngokungenelo okwenzelwe uJob Khala naloko okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho.
Izihloko zikamnumzana Job Khala owe-CCC zithi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza ukuthi abantu be-Afrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leli amabili izolo losane olulodwa ngesikhathi abebandla leli bezama ukuyaqhubela iziphathamandla zomthethwandaba we-High Court incwadi yezikhalazo zabo. Ibandla leli lithi lifuna kukhangelisiswe ukususwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificaminwembili akade sejele leKami asiwa eChikurubhi eHarare loyedwa wahanjiswa eGwanda. Sixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Senelisile ke mhlaka 3 September ukuthumela omunye wamalunga e-youth ulwazi khanye kanye lomama ongumzukulu womunye iqhawe lethwele ibotshiweyo khona ngale. Bayathola ukuthi abantu bethu bayahlukumezeka kakhulu eChikurubhi khona ngale, abatholi ukudla, abalampahla ngoba ngabantu abaphunga ukuthathwa nje bahanjiswa khona ngale. Okusidanise kakhulu ukuthi omunye walaba ababotshiweyo u-Welcome Moyo ufake ukuthi i-class okuyiseli yezikliwi abantu labana abagwetshelwa ama sala aphezulu. Sizwe ngaye ulwazi khanye ukuthi Welcome Moyo ulala ebotshwe insimbi ezandleni lasenyaweni esicabanga ukuthi nakungama kuyikuvayoleta amalungelo akhe futhi njengesibotshwa osegwetshiwe. Siyazibuza ukuthi inhloso yabo yikuyini ukuthi belale bemfake ezenyaweni kunye lezezandleni. Njalo sizwile ukuthi bayabahlukumeza khona ngale bebafosa ukuthi bakhulume isishona. Kodwa-ke abantu bethu bonke bona abana ababotshweyo abasazi isishona. Siyazi ukuthi ngakade besekami kobulawayo bekuku kuhle ngoba abagajela abagcwelela phana abanye bayasikhuluma isiNdebele. So ke okwenzakale namhlanje ukuthi baye bayatshengisela ke abamalunga ethu akobulawayo, hhayi ukuyatshengisela kodwa besiyaseva ipetition. Amapholisa ke asebabopha, abopha ke ulwazi khanye onguyadihamba eChikurubhi prison, babopha uSindiso Goitse Moyo ongu-national treasurer wama-youth, kanti yena ubotshwe kunye lomntanakhe ole 1 year 10 months. Sikhuluma nje basecentrali kobulawayo bachajwa ngecharge okuthiwa yi-insight of public violence, eyo icharge eyagwebisa laba bangu 9 abasejele, eyo icharge eyagwebisa unational organizer wethu Pattern Qaba nge 525 hours of community service. So siyakunanzelela ukuthi Emerson Mnangagwa njengoba wasitrethena mhla ka 23 March eSt Mary's eChitungwiza eadressa amalunga akhe ZANU PF wathi nena uzaquma izinsuku zokuphila kwethu ngoba sile demon lika Legion. Wabuya wakuphinda futhi eseBatter Company eGweru ukuthi uzadila lathi. So kuvela manje ukuthi Emerson Mnangagwa njengombulali siyamazi ukuthi amazwi manje wakhuluma futhi ngabo 8384 kwaphela abantu bakithi. Layu Emerson Mnangagwa
lige elakhuluma yini lamagqwetha njalo athen
bebetshengisela behenda over petition yokuthi sicela ukuthi amalunga ethu abiselwe khona ngale kami ngoba kulapho umagistrate uTabeng waSengstar owathe baphisigwebo sabo wathi bazabika bekhona ngathi. So thina njengemthokazi Republic Party sibafuna bekobulawayo besekami, kanti njalo futhi ngakwelincele ama lawyers ethu sebafayila ama head of arguments le High Court ukuthi be appeal against conviction and sentencing of ama MRP 9 members ethu. Ngokunjalo singabantu through our lawyers abamelele ukuthi siphiwe ilanga lokungena kwekhothi yona le appeal ukuze amalunga ethu akhutshwe abe phandle ngoba sinanzelela ukuthi balacala abalidalayo. Okusidanisayo futhi ukuthi kusame charge abayinikwa uthiwa inciting of public violence, iyo isame charge abayinika ilunga lethu Pattern Qaba. Kodwa ke izigwebu ngakhangela uCaba usave 525 hours community service kodwa bona bayasave inyanga ezingaba ngu 33 kusiyafika ku 36 months. Amagqwetha ethu wathi kusenzakala lokho ngomgqibelo ka 28 savele sawazisa ngoba layo ayengazile uthe samnyameni ukuba kwazi ukuthi abantu bethu sebehanjiswe khonale kwatholakala through ama members ethu ayehamba khona ngale siyawabona athola ukuthi sebe transfer. Sasibatshela ke amagqwetha labo into ebamangalisayo ebadidayo ngoba nxa isigwebo sesedlula enkantolo kuyavumelana umagistrate lo PPP lama lawyer abemele izibotshi ukuthi hayi njengoba isigwebo sesethulwa kusho ukuthi laba bantu kuvumelekile ngomthetho ukuthi bayafika ekami khona ngale lemlondolozi. Ngokunjalo amagqwetha kawakwazi ukuthi uruling yenzakala mzwana ugwetsha abantu bethu mhlaka 3 June sesitshintshiwe bona bengayaziswa ngoba lokhu kwaba yikuvumelana phakathi kwamantshi lo mtshutshisi kanye namagqwetha ethu. So ngokunjalo amagqwetha aphezu kokulukhangela lolu daba besiyakhulumisana lama authorities ekami ukuthi beze ukuthi kwayenzakala njani ukuthi abantu laba batransferwe bona njengamagqwetha bengaziswanga ngoba sinazelela ukuthi i-directive leyo kuthiwa yavele eHarare isipolitical so directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye u-Emerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto ngokukhethwa ukuba ngumongameli weleKenya. UChamisa wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga wanqotshwayo kulolu khetho. UOdinga wayeumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kusenjalo abanye abakuhulumende weMelika umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usechayele ihlombe umnumzana William Ruto oweKenya ngemva kwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court yalelo lizwe esokuthi ngempela nguye owanqoba kukhetho olwaqutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli. Impumela yalo yaphikiswa ngumnumzana Raila Odinga owancintisana laye. Umnumzana Blinken uthi ilizwe leMelika likhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Ruto kunhlelo eziphathisa ilizwe lakhe leKenya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunukuli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, oqala ngokuchasisa umbono wakhe ngesinqumo somthethwandaba.
kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokhu okukhulunywa ngumansi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba ukhona njalo ozohluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikho engakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani nesinqumo kungenqabela yini uDlakeli obelungaqhamuka kubalandeli ba
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje la kwenjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kwele Kenya ngoba siyazi ukuthi Odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena akwenzwanga kakuhle nxa evuma manje la kukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemocracy kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hayi unqotshiwe.
Alo ke ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Umkamnumzana Job Sikhala we-CCC uthi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto. UmkaSikhala uthi utshelwe ngezinye izibotshwa ukuthi bakhona abantu abangene esitokisini lapho kuvalelwe khona uSikhala labanye bakhe, bathi kukhona abakudingayo befunza indawana zonke okubalisa lalapho kade kulokudla kukaSikhala khona. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqitha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu uMasarirevu utshele lumsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell, supposedly officers. They wanted to conduct sort of a search and they started searching the items that were in the cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyisifica mino embili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
AbeZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS babikwa batshayela ucingo abemuli yakoSikhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubhi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA.
Umhlonitshwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayehlela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi abantu bacabangela ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhla ka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitunguiza esililweni sikaMoblessing Ali omunye owayengumsekeli we-TCCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lelo daba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba izakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi amatitshala amaningi abuyele emsebenzini izolo ngokwesaba lanxa bebengafuni ukuya emsebenzini njengendlela yokutshengisela ukusola kwabo iholo eliphansi. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulabanye asebethengisa amaphilisi okususa izisu ebulenjini be-internet. Leli phephandaba lithi kodwa amapholisa aphezu kwalolu daba okokuthi alungiselela ukubopha laba bantu ngoba besaziwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Jale kustitio 7 mnela mikamo ato shava yesi ya boga kula bandu yebulilima ukufotela ikembule TCCC ya muzwa uka ule lapo krumo ukutibona ima Saudi indawo yabo lento into sitata upon ourselves and 20 zedi tina ma citizen sizo make a show yeno kuluma nge leadership utibala ma minister watu wati yesi wengabala ma resources pati tina u sizo sebeza ngala abo bantu yita bantu bakona sizo yalu kumalipuleti mkondo izanu PF labo bantu ato abase makhaya uthi abavoteli izanu PF abazibiza abantu babo ngabantu abayihlobo zethu abantu abantu esiphila nawo. Into esizoyenza sizo make a show thina as citizens ukuthi sisithatha zanu head on ingaba lakho konke khona lokho ekutsho ukuthi laba ministers lama resources ilani sinazoyithatha head on ngeke izibe isaphindiwini ma ema South siyala kuvusiyala vele siyala 2023 vele ema South izawu-TCCC. Studio 7 livuka njani basakazi nabalaleli bonke emagumbini amalomhlaba siyabonga. Mnelami igama u-Adolf Shaba lento engicela ukuyibuzisisa yile ndaba yama-assisted voters kati umuntu abefuna ukusizwa akavunyelwa yini ukuthi asuke lo muntu amethembayo kumbe nokuyi-family member kumbe nokungumunye umuntu amethembayo ahambe laye ukuthi hhayi lo muntu ayokuba ngumfakazi wakhe ebona ukuthi lento ayifisa yenziweyo ngoba lento hhayi ayisiphathi kahle sikwalele kube khona ukuthi okwenziwayo ngayo lento.
Sanibonani balaleli we-Studio 7. Sanibonani sebenze i-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke kakhulu. Kusendaweni okuthiwa yiChewundo, hhayi mina kodwa ngihlali khona. Abantu balapha balunye uhlupho lwamanzi engalwaziyo ukuthi kathi from A to B kuzofika namhla bengelashona isikhuntsho khona apha endaweni yabo. Okurongo kuyini? Kubakhokhela abaphethe indawo ngamanzi ngoba amanzi yimpilo ebantwini. Indawo le futhi injengebhinga ilithebethebe nxa belanda amanzi e-Chachani lapha bafuqa khona amabhara bahamba nzima kakhulu. kulunge chebeti. Ako hambe ni yomto mtaru niko kari sikipa. So, nchugu tanguazi kutikanti urongu lapa kuyi. So, zwela na bantu. Nali petis kunda li zwela bantu kuzabantu la kusata. Naso kutoku ya voto bali keiti. Pela wiko watili ya banyo. Nako taringa banyo. Kukun zenda anza kiti. Ngapa sali sketa bantu kukupela kukupela mwaba. Kaya kukunu kusupa yuko tasina kwa tizavu zava. So, zwela na bantu peche undo mama. Wapa hatu kwa kuporu kuru waku. Nzwanse sabo mwa mina. Ai, kute mzima mta na mwa kipumkoti. Ngase mbonu mtu. Oka mbumangwe. Sia ukama nzi. Nzwanse mzo valo kuru waku. Nyanyo ina. Sibu kute zamani. Kutika bantu peche wanzi zikuo. Chuli kange. Rukwe shuka na kwe zinda. Iba fakiri zikuo. Mwa bantu ababa velebe sike mto nje. Ene makai. Nga izulu liko. Tonja kwa uzayang kubele zulu. Akula mtombola manzi. Ama za secha chani kutu.
Tukio 7 lijani. Chris Kanda lijani. Tungameni ngomo. Lijani kona ngapo. Amerika lijani. Lijani na siya pila lapu. Ya. Before it is siya zindaba. Siya kwele zindaba lapa. Siya kwele zinyuz. Ya. Haunele lapu zindaba zinani. Ya. Siya bonga matamasa. Lingela longke kona kwa Studio 7. Lingela longke. Ya. Ya bonga.
Lijuna jani muli ya kwa Studio 7. Alitanda kakuru.
Siya bingelele msarazwe. Nisipinyele nabalane po msarazwe. Siya bonga kakuru. Ngithanda ukuphawula ngendaba engathi angisayigwinyisisi nje kahle le ndaba kaJob Sikhala labanye indaba lapho esesisiyababotshwe sokulanda soze kucishike kuphela umnyaka bebotshiwe. Mina ngilombuzo wodwa kusisisi abaholi besesisi kakhulu ujamisa la imbuza nje umbuzo olula ukuthi sebehlulekile yini ukuthi abaselayo eminye imizamo yokuthi bangamkhipha kanjani uJob Sikhala laphana ejele kumbe sebezitshele ukuthi kafele khona ejele ngoba indlela sohlale ngayo ejele. Mina ngiyedwa ngisho angisayithandi angisayigwinje kahle senzise ingenza ngiphilelwe la ebuthongo ngoba nami ngingasiyoni leader kodwa amacebo ngabe kuthiwa abantu beZimbabwe bonke abaye bawasapota i-CCC kuthi bawasapota uJob Sikhala mina impilo kaJob Sikhala iphele nje kanjalo nje kalula ungalala muntu nje oyedwa ozama ukumncedisa no abantu beZimbabwe mabe besenza kanje mina bangithusa ngoba babonisa ukuthi abamazi umuntu ongumholi oqotho ukuthi bamjikela azikafese yedwa engani umuntu obotshelwe icala lokuthi mhlawumbe bentshontsha umuntu obotshelwe icala lokukhululisizwe sabantu abangama million angaka kuphele amacebo bacitshelwe bonke baze bathule bonke beze bemthatha uJob Sikhala sesiyamlahla xa sezowavela ejele vele amaZimbabwe hayi mina amaZimbabwe ngiyabasaba ngoba hayi makuthi ukugwala mbe makuthi ukuhluleka ukucabanga mbe yini mina ngazi because mina amaZimbabwe nabo wonke asevukile kawana hayi makuthi uJob Sikhala kaphuma ejele yonke into ayime kanjalo ngoba ubotshwa kwaSikhala ubotshwa kwesisi yonke uma bevumelizana uPF ikwazi ukubopha uJob Sikhala ezefele ejele kutsho ukuthi sesisi akuyona iphathi engenza noma yini umnyako zakho ngoba umnanga kuzaba bopha bonke bazafele ejele bonke baze bayiyeke le nto thwayisisi wamaZimbabwe ngezinjalo sisi ngiyabantu bonke uJob Sikhala akakhitshwe ejele siyabonga
sanibonani sanibonani balaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7 angibingelele futhi ukuthi ngiphawule ngale ndoda le egxeka uStudio 7 uthi ngiyamashona kodwa into angicakayo ukhulumisa iNdebele nanga ukhuluma futhi kuStudio 7 audio yakhe bayidlalile kodwa egxeka uStudio 7 kade ngasho ngathi mina abafana bemthwakazi laba beMRP laba abakamqondisi abaqondi kahle ukuthi izinto zihamba kanjani bahleke Cosmo babhema lento abayibhema bese zokhuluma nanoma yini nje ephuma ekhanda labo ayipolitiki yeMRP hayi ihamba eceleni shaya ku yellow line bakithi sibheke kahle sibheke ipolitiki yeMRP
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli yeah angicela ukukhuthaza iMRP ukuthi ayiyale ngokukhankasa iqinise kakhulu sisemva kwayo siyayilandela iMRP yili qembu engilithanda kunawo wonke amaqembu akaba khona eZimbabwe leMRP bese ngibuza kahle ukuthi kona kahle i-TPC labantu bakithi laba abanokukhuluma kabe nge-MRP kodwa bona bengamaphini emaqenjini yabo lapha ngikhuluma ngabantu abafana labo Felix Ngumo Felix Magalela Mafa kube lo Welshman Ncube liphini kube lalwana othiwa nguSifanda lwana wasebhinga liphini laye futhi baningi ngamaphini phini khona le maqenjini abo bese bebuya ngapha bezosola iMRP iMRP efuna ukukhululisa izwe zakomthwakazi iMRP efuna ukungenisa imali ethengayo esigabeni zakomthwakazi ngoba iMRP uma singayisupporta sizoba nemali yethethi currency esiyisebenzisayo alikuthandi kona lokho lithanda nje kuba ngamaphini emaqenjini yenu ayi iMRP asiyisupporteni bakithi asiyisupporteni ngoba iMRP izongena ngemali ethenga thola abantu bakhona bekujaya amaqolo aphakamaya khona lephezulu ogawule uthola abantu bakhona nje beqine emaqenjini amashona lapho abangamaphini khona oJoseph Chuma bese ngikhohlwa kukhona omunye futhi lapho we-3+C abanokuthi ngu-Enindebele kanti akazi ukuthi u-Enindebele umelene kusho kumele umele inhlamba kambe kushiwa kwakwathiwa kona kunomuntu othiwa ngu-Enindebele mhlambe kumele inhlamba ngazi so bantu bakithi benginesifiso sokuthi votelani MRP MRP faka imali ethengayo esigabeni zakithi ngoba uma sesiphumile eZimbabwe sazimela thina sodwa siyaba sesizosebenzisa ethi currency shiyane lama-currency yabo abuya nehanda i-bond note alithengi alithengi imali eliyisebenzisayo alithengi imali eliyisebenzisayo kodwa ke lizoza umuntu ekhuluma ngokuthi MRP wrong MRP wrong imali yoyena esesikhwameni sakho uyathenga wena gawule ayithengi so iMRP yona ma izokuphuma eZimbabwe izosebenzisa a new currency skipi currency zabo ambuya nehanda lezo bond note asilifuni komthwakazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokudinga amasenetha ezigabeni ezimbalwa. Ukukhankasa lokhu kuhle kwabambanisa lokokhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2024. Umongameli Joe Biden usenze imihlangano yamarali embalwa kodwa uTrump yena ubevele esenza imihlangano le kusukela nyakenye. Kodwa amacala etheswa uTrump olakho ukugcina engancintisi kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Kukhanya sibili ukuthi ngike ngakhuluma lawe kumalanga adluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla ukuthi ama supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya khokhele njalo ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha. Ipolitics ye-America iyakhangisa kakhulu, iyatshintsha-tshintsha. Kuthe nje konapho sikhulumile angithi baseseziyamngenela lapha ekhaya. Ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe, amaphepha la ngawakhe, amaphepha la uzasebenzisa okwakhe. Yiko ke basebemhlasela khona lapha, bemhlasela bahamba bathatha amaphepha la. Khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoku ukuthi akwenze khonoku akwenzayo. So ke ke akukhathaleki mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki. Afake amaloya athini kasozaphumelele ngoba khonoku akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho. Ngoba ungakhumbula uLiyane Zwikhi sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo Senate yakusiza kubo laba be-House kusiza ama-supporters ngokwangoko besola ukuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president. Sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI. Bathule zwi bonke akakho okhulumayo khonapho. Sebethule zwi sebezithutha wonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziyesabeka vele akumelanga vele ngisho langeka vele akula umuntu okumele ukuthi abe lakho yana kuthiwe khona kusemzini wakhe. Sebethule zwi bonke bathule zwi bonke labana babekhuluma labana ngikutshela mina ngizithi akula lutho la umlilo wamaphepha. Mina mbona ngathi icala lakhe lizaba likhulu sibi ngatsho futhi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla yena olenhlanhla ezintweni kodwa ke lapha mbona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili amboni ukuthi uzaphuma njani.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ochubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha eTexas.
Lo ngumsakazo weStudio 7. sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokunqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.